Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 4 Mpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi ward 20.
Ibandla leZANU PF linqobe ele Citizens Coalition for Change izolo kukhetho lwama-by elections.
Inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu beZANU PF. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption.
Ibandla lezaphu lithi ubusela obenziwa ngamanye amalunga akuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuphidliza umnotho welizwe. Elefrance elingene kwisigaba se-quarter final emdlalweni ye-World Cup salithulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF linqobe ele Citizens Coalition for Change ezigabeni ezintathu kukhetho lwama-by elections olwenziwe izolo eBhinga leNkabazwe. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abakubandla leZANU PF banqobe eMberengwa, eGweru kanye lakuward 20 eBhinga. Bekumele kwenziwe olunye ukhetho ezigabeni ezinhlanu eBhinga olumiswe lidala le-High Court kulandela ukumangalelwa kwamalunga ebandla le-CCC uMnumzana Colin Mutenda othe akumelanga bencintise kukhetho lwama-by elections ngoba behluleka ukuhlawula imithelo yekhansili. UMnumzana Kutawashe Munsanka okubandlele leZANU PF eBhinga uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu eBhinga.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi ward 20. Lapho iMDC eyayinqobe khona ngo-2018, iZANU PF inqobe kakuhle sibili okunathisa amanzi. Ukhetho lube lilokuthula okumangalisayo, abantu bebejabula ngemva kokuvota, abantu bavote kakuhle sibili. Lokho kutshengisa ukubana ibandla leMDC kumbe iTCC labantu abayo abasela balandeli eBhinga sebebonile emgceke ukubana hathi ibandla leli alikhumbuli abantu abalilandelayo, alikhangeli emuva abakhokheli bakhona bengabafaka ezikhundleni, bayanyamalala okwabe ukuthethisa kuphela bekhuluma okubi ngeZANU PF. Ngakho nje abantu beBhinga bonke sebetshintshile, bebe nenhlanhla sibili ukubana amakansila aba bengabhadali amarates akusabanga lokhetho kwamanyango 5 amawadi. Kodwa hathi ngikhuluma nje bosokunzima, bebeyadliwa konke, bebeyaluza sibili.
UMnumzana Kutawashe Munsanka ukubandla leZANU PF sixoxa laye eseBhinga. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleland North.
Kuliqiniso ukuthi iZANU PF ewadi kuward 20 eBhinga RDC bathole amavoti amaningi ukwedlula awethu. Yikho engingakutsho okwakhathesi, angila amaningi amazwe engawatsho. Sikubonile okwenzakeleyo, sifunde okuningi, siyahlangana phambili.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleland North, besiqoqa laye ekoBulawayo. Kusenjalo kuyaxokozela kubandla le-MDCT kulandela ukumangalelwa kwebandla leli edale le-High Court uMnumzana Norest Marara othi kakhethwanga lidale le-National Council ukuba ncintise ukhetho lukamongameli oluzayo. Kubikwa njalo kulabanye abathi kabasencintisi kukhetho lolu, njalo kulabanye okuthiwa sebefuna ukusuka kubandla leli. Ukuze sizwe okuningi sixoxe loMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT.
Ayisikho qiniso ukuthi umduri, umkomithi, umpoyi, mhlawumbe lozinto enibhangelayo ngaba ishiye iwanda le-Movement for Democratic Change. Ukomishi lokhulu yangaye izolo lokhu nguye obe ngu-chairmani we-National Council yethu eqedise umsebenzi owawusasele owama-nominations njalo ababalisela umjuri abakabuyi ngokusemthethweni ukuthi basho lokho abangabe belesolo ngakho ngoba umjuri nguye yedwa osethe yena akasoze asakuma ukuthi akhethwe ube kutsho ngaphambi kwayidolo kodwa nje akasahlethwanga kodwa usale ilunga lebandla ngokwazi kwethu akukho okutheni okwenzakeleyo kuphakelisela nabo-Vincent Twangirayi esasilabo ku-National Council abaphiwa amathuba amaningi kakhulu ukuthi batsho ababekufisa kodwa lapho kwakuthinta khona ubukhokheli ukuthi kumele kukhokhele ubani hhayi kukhanya abantu labo bakhuluma okwabo okuyikho khona kwakuphumileyo njalo sizakubona kusenzakala i-Congress so sesimelele i-Congress aka-8 December ukuze siphumele inhlelo zethu zokhetho
kodwa kuyini okwenza ukuthi kuzwakale ungani sebesisukile kubantu kungabe kuyini okuhluphayo siyakwazi ukuthi-ke ulo baba uNorest Marara ohambise uMonzola emthethwandaba kambe kungabe kubangelwa khonokho kumbe kuyini
obaba uNorest Marara laba ngabantu abatsha ebandleni abangazaziyo inhlelo zebandla ukuthi zihamba njani nxa umuntu enenhlelo zakhe uyaziletha ebandleni manje ibandla ngase lizahlangana lazo emthethwandaba kusuka kube ngigiga ukuthi sibekwazi ukuthi ithanda le ndaba yakhona yiphi umsila wakhona yiwuphi asiyeke sikhulume ngendaba esihlangane lazo emthethwandaba zingazanga zibuye ebandleni kodwa ngakusho ukuthi hhayi laba njengamafika izolo abangaziwuhle ibandla le-MDC abangeke nje babe lo muntu abangamkhipha ebandleni ngoba behlulela ukuthola even oyedwa osukumisa isandla ukuthi abanominate kuleso sikhundla ababesifuna sasivele sitshilo ngaphambilini ukuthi ku-MDC awusukumi phansi ukuthi ngifuna ukuba ngu-president abantu yiwo abasukumayo bathi sifuna ubani abe yilokhu ubani abe yilokhu impumelo yakho lokho yikhonokho ukuthi umuntu sena sesijimele emakhoti esegcwala kuyo yonke indawo ngoba uyabe ngelapho ukuthi uyabe ngelamhlaba ku-MDC
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT sixoxela esembembezi kasinelisanga ukuxoxa lomnumzana Norest Marara umnumzana Elias Mutsuri labanye bebengaphenduli omakhalekhukhwini ibandla lezaphu lithi ubusela obenziwa ngabanye abakurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa bubhidliza umnotho welizwe izaphu ithi ibandla elibusayo livika ngezithetho zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF hathi ubukhohlakali obenziwa iziphathamandla zikarhulumente izaphu ithi kuningi kakhulu okumothe ilizwe okwenziwa libandla elibusayo lorhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abakubandla lezanu-PF bakhala ngezithetho zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli ngamazwi entshonalanga ake sizwe umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla lezanu-PF uNdlovu usungula lingxoxo
iphupha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe esesixukwini engambathanga uyadinga icebo izanu libandla eselithona emfuleni selidinga amacebo umongameli webandla leli utshilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yama-sanction ngamanga uChris Mthwangwa watsho njalo wathi into yama-sanction ngamanga abantu laba bezanu bayatshontsha ndakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu bezamtiyezi ama-sanctions angabe khona e-affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwaleso Zimbabwe so thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption akulungiswe udaba lwezombusazwe akulungiswe ama-reform angiboni ukuthi uba le-problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yola ama-sanction
hhayi ngiyamuzwa ugatheni ngivumelana naye uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emgoka i-corruption kayiyazi bandla iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele kuye uze uye kuye lawa amabandla aphikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu kulenothe ngeke uyichasise but lowo muntu la wekuhulumeni yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption we say zero tolerance to corruption number one lokho kwama-sanction ambona ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga umongameli uthe engena labo Chris Mfango bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures sesidinga amacebo angathi siza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza sibuyisele into yama-sanction but ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani langubani so kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi niwa ama-sanctions kawakho ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo yikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siya ku-anti-sanctions march yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda izifaka indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagete abantu ababili abathathu kutho ngendlela ngendlela avela khona lokhuyana yikho sengakuthi thina i-public relations the PR management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifaka ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinduzulu lokhu bekwenzela ukuthi uZulu ngombono wakho omude lo omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandle libusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizamthi ngimqondisekile yokuthi ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions kawakho akuqondanga umongameli wathi kasizameni njengesizwe sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions
lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu PF lo mnumzana Mzongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sangangeni kusigaba esilandelayo sisesihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhlangothi lwezomvikela kule Bhilithane lusanda kwedula umbiko othi liyehla inani labasekela elerussia eliqhubekela phambili lihlasela eleukraine elebhilithane lithi lokhu kwethulwe luhlangothi lwe-russia federal protective service kuphenyo olwenziwe oluveze ukuba abantu abaningi bafisa ukuthi amazwe la akhumisane umlota lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-associated press abezindaba abe-reuters babika ukuba ngayindawo umongameli Cyril Ramaphosa wakwele south africa watshontshelwa imali edlula phose ingxenye yesigidi epulazini lakhe wazithulela isikhulumeli sikaRamaphosa sithi okwamanje kayindawo loba kulabantu abaningi kwele south africa abathi kumele esuswe esikhundleni kukhangelwe ukuba ibandla le-african national congress lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho okuzakhulunywa khona ngodaba lukaRamaphosa silesizwe ezamasiko ye uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuka lobaba umpofu umpofu Paul Mpofu khona ngale ke ekezi kumbe ngithi emapisa umpofu ke umpostoli umpostoli omkhulu kunjani baba
siyaphila kakhulu kunjani
hayi siyaphila kakhulu singazilina sizokuthiwa ke kulesiga khona ngapho lapho ngani kulomuzi otshayo uhamba njani khonapho sishetu ngapho kwangkhona
ye umuzi uyatsha baba Dube kasazi ukuthi kuqhubekani kulani umuzi umuzi usuthwe izindlu zaphela zonke ezingu-4 zadabuka mabi sendela abezomdabu besiyakuzisisa ukuthi kungabe kuthiwa nje kuqhubekani hhayi iqiniso kalitholakali kodwa umlilo uvuka nje kungena muntu owuthungeleyo kubonakala kuvuka umlilo kuphela phansi uthutha izinto zonke
libona ngazani kwenziwa kwini wena ngumpostoli phela kufuze thi ngawe uyakubamba lokho kuhamba njani
bazamile ukudinga izinyanga lalaba amapostoli lawa amanye emathibaba namanye amapostoli namazayoni ukuthi ayesebenza acitshe umlilo noma achasise ukuthi ngabe kuhamba njani kodwa konke kube yize lani njengompostoli sibili ngiphangele ukuthi laphana ngabe kulesandla noma kukhona abomdeni abakwaziyo ukuthi kuhamba njani noma abakwenzayo kona kusize bakhulume batshela abantu ukuze babancedise
kuqale nini kolonku njalo ubonazani kungenziwani ngakho
into le duze isilenyanga phose ezindili kuloko kusitsha uma ke kube kwathi kwangena abathandazeli besiyakhuleka umbili wakhona uvuka khonapho khonapho bekhuleka kungenisa le uvuka ngemva kwensuku ezimbili kumbe ezintathu so into le kayifuni bantu abakhulekayo kumbe abasondela kiyo so okungenziwa laphana yikuthi abezomdabu bancenge abanikazi bomuzi bakhulume labo ukuthi baziveze into enje babaduke yandise ukuba ngamalibho noma lokho okuthiwa lizimo abanikazi bomuzi bazephambanisile kwesinye isikhathi sikudinga ukuthi bayecolise lapho baphambanise khona kuyaphela lokhu duke
sicela uvale ngamafishane kolapho utsho lokuthi nxa bedinga uncedo kumele baye ngaphi
uma bedinga uncedo ngcono kunoke ngikutshoyo baba ukuthi kumele kakhulume iqiniso noma kutholakale inkokheli zomdabu abalutshwana ababili bayekhuluma labo abomdeni kwenzela ukuthi uma kuyibo abalesandla bayecelisa uma kungenjalo-ke futhi sebengaqhubeka bedinga abaprofethi bezinkonzo zayoni twelve apostoli noma ngaphi babancedise babakhulumele
ye lo-ke ngubaba upaul mpofu khona ngale-ke emaphisa besikhuluma laye ngesigazini esisenzakala komunye umuzi ouvutha khona amalangabi hayi singavalelisa ngamafitshane kolapho mpofu
siyabonga babudube kulungile kakhulu kulo msebenzi omuhle
ye siyabonga kakhulu-ke baba mpofu ungadinwa lokusasa ba
siyabonga
ye uhlelo lamhlanje besixoxa lo mnumzana Paul Mpofu ongumpostoli khona ngale-ke emaphisa siyambonga kakhulu nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyabonga kakhulu ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
kuleli viki bemfuna sikhangele indaba yobukhokheli lokuthi uNkulunkulu isibumbo sakhe sinjani. Bemfuna sibale kuMateyu chapter 23 iverse nga-11. UJesu uthi yena, kulo omkhulu kini lonke kumele abe yinceku. Ngakho nxa sikhangele indaba yobukhokheli, siyakwazi ukuba emhlabeni ikhangelelwa ngendlela langelihlo elehlukeneyo kwelikaNkulunkulu. Emhlabeni ubukhokheli abantu abaningi nxa becabanga inkokheli bacabanga izikhundla bacabanga umuntu okhonzwa ngabanye abantu bacabanga umuntu olezisebenzi olabantu abamphakamisayo nxa sikhuluma ngobukhokheli lapha emhlabeni imfanekiso esiyibonayo siyabe sibona umuntu ohamba phezu kwamakhanda abanye abantu bedubeka yena kunguye ke okhomba phakathi kunguye odla kuhle kunguye oyenza yonke into yakhe yonke esetshenziselwa ngabanye kodwa lapha sibona uJesu ebuya nomqondo owawehlukene ngesikhathi leso ayephila kiso kwakubusa kule mbuso eyehlukeneyo leyo mbuso yayingeyamaRoma belobukhokheli babo ubukhokheli babo babuyilokano bokuthi amakhosi ayesatshwa amakhosi yiwo asetshenzelwayo ikanti njalo siyabona kulabo abezenkulu ngaleso sikhathi esingathi abayibaba bekhokheli bandla amafarisi nabo bonke ababezi amapriesti amakhulu ababekhona abantu babesebenzela ukuphakamisa labo bantu ngakho uJesu sihlangana laye lapho engena echasisa ngokuthi kambe inkokheli kuyini uJesu uthi ubukhokheli yokuba yinceku asihlangana noJesu egezisa izinyawo zabafundi bakhe ilizwi likaNkulunkulu lithi lona wathatha ke ithawulo wazembesa wakuqa phansi waqalisa ukugezisa izinyawo zabafundisi bakhe. Sibona uPeter besala ngoba inyawo zazingcolile, abantu behamba phakathi kwemhlabathi, behamba phakathi kwedoti yonke yayisiba khona, zivutha yonke into. Kodwa uJesu wathatha-ke ithawulo, wathatha-ke isepa, waguqa phansi waqalisa ukubagezisa. Lokhu kwakungumsebenzi wezinceku wabantu ababeyisigqile emizini yabantu, kodwa uJesu wathatha isimo sokuba yinceku. Njalo siyabona nxa uPawulu ekhuluma ngayo uJesu uthi wobani nomqondo, ebhalela kwabeFilipi, uthi kwabeFilipians, uthi wobani nomqondo onjengayo uJesu, owathatha isimo sokuba yinceku, wazikhulula ukuba yinkosi yamakhosi, wazehlisa waba yinceku. Ngakho-ke ubukhokheli uJesu akukhangeleleyo, uNkulunkulu abukhangeleleyo, yilobo obokuba yinceku. Ngiyakwazi namhlanje ukuba kulalela abantu abalobukhokheli ezigabeni ezehlukeneyo, ngabe kumbe kusenkonzweni, ngabe kumbe umkhokheli kupolitika, kumbe ungabe ungumkhokheli esigabeni laso okiso sona mbu induna. UJesu into ekhangelele kuwe ukuba ube yinceku, ube ngokhonzayo abantu abakulandelayo. Asibe nezinceku ukwenzela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sibongile namhlanje ukuba izwi lakho lilamandla, izwi lakho lingumhedla. Nkulunkulu wami, kulaba abalaleli abazinkokheli, izwi lakho alibasize ukuze uguqule indlela abakhokhela ngayo abantu bakho, babakhonze babe zinceku. Egama likaJesu siyathandaza. Amen. Ngiyabonga kakhulu balaleli, lithumezele imicabango yenu ngalokho esikuxoxileyo. Sihlangane njalo ngeviki ezayo. Inkosi ibusise.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo, ungathinelwa kusasa. Wezemidlalo, eleFrance linqobe elePoland 3-1 namhla eQatar, langena kusigaba sequarter final. Kudaba olufanayo, izwekazi leAfrica selithembele kuMorocco leSenegal kumncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Wajala iqembu labasakhulayo eliyamaZulu njalo sengumtshayeli kaChova uGuti Makari uthi akungeke kumangalise nxa amaqembu amele izwekazi le-Africa engadlulela kusigaba se-quarter final.
World Cup i-unpredictable ngoba uzibona ama-underdog kuya yiwa Superman ama-big team. So into eyenzakalayo laphana lathi sike singasakwazi ukuthi kuhamba njani, singathi ukuthi iSenegal singadla ingendi ngoba asisakwazi ukumenza noMorocco, singatholi ukuthi njengoba yathiya iBelgium singakwazi ukuthi ibambe iSpain, but wona ama-big team akusayiwo esasiwakhangelele njengakudala njengabo-Argentina ukuthi sasikwazi ukuthi adlala njani. So ubona ukuthi hhayi i-World Cup le endlela esiyibona ngayo, hhayi yesike kuyibamba ukuthi yona iyisimeia. So kusuke kusiphambanise kubetting kakhulu ngoba thina sabesifaka imali ezinkulu njengabo-100 kusiya phezulu.
Osakhulayo laye ngumdlali wenguqu uShane Zirewa uthi iqembu leSenegal lingayiphakamisa inkezo yezizwe zomhlaba zakudlala nje.
Ngendlela edlala ngayo iSenegal bayadlala ibhora elimangalisayo and akulayo nto bebethemba ukuthi bazaphuma egrupini, but sebephumile. So into engicabangayo ukuthi abafana as our African icon, as our African prowess, as banisa ukuthi winele i-World Cup.
Wadlala iqembu lesizwe uRonald Kitiza Sibanda uthi ukusuka kuphazamisa amaqembu ezwekazi le-Africa kumncintiswano wezwe zomhlaba yikuba abadlali basuka bengasadonsi kanye kanye.
E-Africa sadlala ama-players akhona ngale phezulu, sibili adlala zonke indawo, Spain, England ngapingapi.
Mina ngibona ngani kuyashota ikuthi nxa sesilaphana sibe yi-team, sibe united. Yabona kumbe senziwa ludubo lwe-Africa, uyathola ukuthi umuntu sezidlalela yena yedwa ukuthi ngithole i-contract yokuya kwenye i-team. Ikanti labana abantu babe united bayakwazi ukuthi hayi siyi-team eyi-1. Ngiyakhumbula sisakhotshwa ngowestof igame esakhotsha i-Nigeria lapha, igame sebedla i-Italy lapha, uthi wayebatshela o-JJ okhotsha ukuthi madoda isikhathi sesihambile, asekeleni izitayela. Okhotsha baqasa ukukholisa, sebekholisa sebe-lead and okhotsha nkhona agcine lose ibhora lawa equalize. And two
Tina kwesi sikhathi siyaba excited nje. Silithi game njengakona kade ngikuchoka o coach says silithi game. Sesiqashwe izinto ezinecessary. Kanti waye singadlala umuntu wasesilida la le imbeji le thunya ku next round asivale nabantu labo bengahloli. Kube siyimpambisi qualify for next round.
Iqembu leSenegal lizadibana lele England ngehola lethuba munemunye namhla ebusuku. Ikanti le Morocco lona lizadlala lele Spain ngolwesibili ntambama ngehola lesihlanu. Amaqembu asefinyelele kusigaba sequarter final ngabalisa ele Netherlands lona elinqobele United States of America nge 3-1 nomgqibelo kanye lele Argentina lona elinqobele Australia nge 2-1 kweminye imidlalo yesigaba seround of 6. Iqembu leJapan lizanqikelana lele Croatia, ele Brazil lizadlala lele South Korea, kuthi iPortugal lizatshana leSwitzerland. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umculi ophuma koBulawayo, ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa. Ngisithi kini ngililethele i-album lami elisha engilikhiphe ngo-2020-2022. Ngiyajabula kakhulu kulaba asebeke balilalela nalaba aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekele lenu. Mina ngisuka koBulawayo, bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts lihamba ngokuthi iyasa. Sebenzela bo kakhulu koBulawayo kodwa hayi sibo bodwa engisebenzela abo, ngisebenzela abantu abaningi, amaqembu amanye njengeinsingizi, bona ababest e-Austria, ngisebenzela abo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art. Ingoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima, nayo ikhona ku-YouTube. Lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambele ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola, and lizothola lonke i-albhamu likhona hapho. Mina ngarilisa ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022. So ngithemba lizalijabulela ngoba i-music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke, njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akoBulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khonale. Sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today, siqoxa ngayo, sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi. December ngizabe ngisekhaya koBulawayo eZimbabwe, ngizophefoma khona koBulawayo, ngiphefome lase Victoria Falls. So amadates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi, amadates ngizowakhipha azobe khona yonke indawo kuma social media yami khona. Nxa lingidinga kuma social media lingahamba kuFacebook ngumamozi, ngihamba kuTwitter ngumamozi officially, ngihamba kuInstagram ngumamozi - officially. So liyangithola ke lapho. Abafuna ukungithola ke ku-email ngikhona, i-email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com. Labo abafuna ukuxhumana nami kuWhatsApp, inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp +42.
Yes, jawankulu ke Robin Mlawuzi lidlale izulukandaba umthambo Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.